Izakhamizi ezixoxela umsakazo we-Studio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila weGarajemba.
So lo hlupho sibili ukuthi ngayo inkosi iyaphathisa ayiline masinya kungakabi kubi kakhulu sibili, hayi ungakhangela la isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili, uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengani afuna ukuthi amadamu asesitsha, kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono, bekusesekhona lapha lalaphaya, but ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili, akuselamanzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe, idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinangakuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingenangakuhle.
Agebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi sonalesi sesinzima amanzi siphilile kungasela amanzi, uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinike amanzi. Yiwo umsebenzi wenkomo nalo ukuthi inkomo zonalezi zisebenze izinto ezinjengazonalezi.
Usenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala walelidolobho kulandela ukuhuda kwabahlali weSpeedscope ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Sixoxele umnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu, amanye ayesiba lamagwebu, ebhubhudla amagwebu nxa uyithela enkomitshini ehlebe emhlophe, singazi kubana imbangela kwakuyini. Kudana okukhulu kakhulu ngoba i-council nomunicipal kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala segezise itanka elibangele ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who are disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.